Iningi labazali likhala ngokuthi sesiside isikhathi abantu babo bengafundi kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kanye lokungafundisi kwababalisi bekhonona ngeholo labo eliphansi. Lanxa sekwedlule inyanga selokhu izikolo zavulwa, iningi labafundi lihambe ezikolo ukuyazigqithisela nje ngoba ababalisi bethethe inyathelo lokungafundisi kuze kwengezwe iholo labo abathi liphansi kakhulu okubangela lokuthi behluleke ukugada amabhasi besiya isikolo. Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNdebe uthi ukuphumelela kwabantu ababo kwezemfundo kuza kuba nzima nxa isimo esikolo singaqhubeka sinje.
Ngabuya emsebenzini kwababalisi yudaba oselulesikhathi eside lisenzakala. Konke lokhu kuyaaffecta imfundo yabantwabethu, kwenza ukuthi bapase kube nzima. Kanti siyakhangela futhi ukuthi kulo mkhuhlane lo we-COVID-19 umkhuhlane wenza ukuthi kathesi abantwana bangahambi imalanga wonke esikolo, behamba amalanga ulanga bengahambi. So uhlanganyela lokuthi ababalisi labo abasafundisi ngendlela efaneleyo ukupasa kwabantwana sekusiba nzima.
Uthi njalo kungumlando kahulumende ukuthi anakekele ababalisi ukuze babe nedlabuzane lokufundisa.
Ngabe uhulumende uyabakhangelela isikhalazo sabo? Ayisikho ukuthi bapho ukukhala nje. Kukhona kuliqiniso abakhala ngakho, iholo lincane aleneli ukuthi manje bayethenga sebeholile sokusiba nzima. Ababalisi labo futhi singakhohlwa ukuthi ngabantu abalabantwana abasezikolo kwezindawo, ngabantu labo abalezinselo ezifuna ukuthi zifeze ngokungeholo lelababe liholiswa ngumkhathi wabo.
Umnumzana Ntando Ndlela oyisakhamuzi seFilabusi uthi akulo okwenzakalayo ezikolo zakogodlwayo.
Isikolo eseduzane lapho sonwangu oChazi Primary Secondary uFilabusi High, akula kufunda okwenzakalayo. Bakithi ikusasa labantwana bethu lisengcupheni ngendlela emangalisayo. Into esidanisayo kakhulu nguhulumende. Uhulumende uba uyehlule ukuthi abe nesivumelwano esicacayo nabaqhatshi abaqhashwa bakhe amatisha. Kanti okwesinye ukuthi uhulumende alungise isikhalo samatisha sokuthi bathole imali engabenza bakwanise ukuphila kuyini.
Ukhansila kawa-20 eMkhalipi eGwanda South umnumzana Joram Ndlovu uthi akwenzakali lutho ezikolo.
Abantwana mabebuya ekhaya bayakhuluma ukuthi khona hayi asifundi, abanye lesikolo abafiki. So asikwazi lathi ukuthi abantwana bethu bahambe ezikolo ukuthi bayodingani, asisakwazi. So lezi mali ukuthi kuyabhadalwa ama-school fees abantu bayabhadala, kodwa abantwana kabafundi. Kuyazi kubuhlungu okumangalisayo into eziyenzwa la. Asikwazi ukuthi irongo ingaphi kumbe kuyini okurongo.
Iningi labafundi bemaphandleni kulesi sabelo aliphumelelanga ngumhloliso ka-grade 7 enyakeni, njalo abazali bathi lokhu kubangele ukungafundi kwabo ngesikhathi kuvalwa ilizwe kusenqatshelwa ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umphathintambo obona ngokukhishwa kwembiko kahulumende uNkosikazi Monica Mswanga ubize kuliviki ukuthi uhulumende uzamise iholo lababalisi abangayi emsebenzini. Kodwa inhlanganiso zababalisi ezigoqela iZimta ne-PTZ zithi ababalisi kabethuki ngalombiko kungaqaba soze baligxoka ezikolo ngaphandle kokuthi kwengezwe iholo labo. Kusenjalo umsekeli kamphathintambo ogaso lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi izikolo kazisoze zavalwa ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezikolo.
Some people have argued to say no schools must close. Schools, if we follow that narrative.
Abanye ngabathi kumele izikolo zivale. Lokhu kungadala ukuthi zivale kokuphela. Kumele sithathe amanyathelo okuqondisa lapho okwanakele khona.
Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikolo ezigoqela iSacred Heart esigodini leMbako ePlumtree batholakale belegcwane le-coronavirus kuviki edlulileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.